Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 11/2021 ngoprofetess Jeremiah. Yendabeni zethu lamhlanje.
Sithe sifika ke sisiya ku village okuthiwa ko Charumbira, yiko lapha ke imota ke zakamongameli zathakwe khona ngabatsha labanye ke omama labo baba ke abaya bebethwela amamachete lezingqamu lamatshe.
Abebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi emashingo namhlanje.
Izakhamizi ziyalile asivumelani layo kulezi zathu. Okwakuqala, they should have given us a budget review kuqala sabona ukuthi basebenze njani kule imali ababevele beyicele kuyakuqala andibana sivume kule ibhajethi ka-2022.
Izakhamizi zakoBulawayo zihlangene namhlanje zihlaziya uluhlu lwendleko kamanisipala walelo dolobho ebhajethi yomnyaka ozayo oka-2022. Amantombazana asakhulayo ahlala e-training zakoBulawayo athole usizo oluvele kwinhlanganiso ezimeleyo AMI Sisters Keeper olwempahla yokusebenzisa nxa besesikhathini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi emashingo lamhlanje emini ngabasakhulayo abanakanelwa ukubana ngabezanu-PF. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni olotshwe enkundleni yeTwitter, isikhulumeli seMDC Alliance uNkosazana Fatsayi Mayere uthi abasekeli bezanu-PF balimaze iqula likaJamisa elikade lisiya emaswingo lapho obekumele ayihlangana lenkokheli yalesi sabelo. UMayere uthi abantu laba baqale ngokuvala imigwaqo ngezigodo emangweni oweCharumbira bevimba ukuhamba kwezimota zabe-MDC Alliance andubana babhaxabule kakubi abantu abakade besezimoteni esithi abanye babo abatshayiweyo base sibhedlela sikhuluma nje. Umsekeli kaMayere umnumzana Gift Osalo Siziva yena obeyiphekezela uChamisa uchasise ngokwenzakale emaswingo.
Mhlambe lo mongameli ukuyahlangana le labantu esihlangana labo ngaphansi kwehlelo lwe-Citizens Convergence for Change lapho esihlangana khona lamavenda lamatitsha labantu bonke abatshiyeneyo esibaqoqayo ukuze silungiselele indaba yokubana izizukulwane zeZimbabwe zibe lomanyana ukuthi ilizwe leZimbabwe liye phambili. So sithe sifika ke sisiya ku village okuthiwa ko Charumbira, yiko lapha ke imota ke zakamongameli zathakwe khona ngabatsha labanye ke omama labo baba ke abaya bebethwela amamachete lezingqamu lamatshe.
Uthi kodwa uChamisa kazange athintwe ngoba ubengakafiki kuleyo ndawo ngesikhathi kusenzakala lokhu. Uthi abantu athi ngabasekeli bezanu-PF abangaba ngamakhulu amabili bebexabalala besithi uChamisa angeke aba lomhlangano emaswingo ngoba nguye owatshuthezela izijezo zomnotho elizweni. Uqhubeke esithi iningi likaZulu liyakwazi ukuba uChamisa nguye umkhokheli oqotho kungakho abezanu-PF bezama ukuvimba ukwenza umsebenzi wakhe.
Ngiphumise mina izithombe ezitshengisa ke ukubana ke imota zikapresident zitshayiwe njalo ke laba abagcina upresident abesecurity bahanjiswe esibhedlela ngikhuluma njengamanje lapho ke aba-athake khona imota kamongameli okutshengisela ukuthi abantu laba bebezimisele ukubana ke belimaze umongameli webandla le-Movement for Democratic Change. But thina siyaphambili siqhubekela ke ngohlelo lwethu elokuthi sihlangane ke labantu abatshiyeneyo ukuze siyakhilizwe siyephambili. Yikho ke okwenzakalayo nxa likwazi ukuthi ubana ke uJoshua Nkomo wahlangana lezo nhlupho.
Kule mfanekiso lamavidiyo aphume enkundleni zokuxhumana ezebulenjini aveze lokhu kusenzakala kodwa kungacaci ukuba abantu laba ngabasekeli bezanu-PF lobahatshi. Isikhulumeli sika kahulumende umnumzana Nick Mangwana uthe kungamanga ukuba abasekeli beMDC Alliance bachayiwe esithi lokhu bakwenzele ukutshengisa ummeli weUnited Nations unkosikazi Elena Duan ozabuya kwele Zimbabwe ukuzozibonela ngawakhe isimo esidalwe izithezo zomnotho uhulumende athi zethezwa ilizwe ngamazwe angentshonalanga. Kodwa omunye wabatsha kwezanupf emena icula le-DCC ubandlaleli umnumzana Munashe Mdutsa uthi okwenzakale emasingo akulani lezanupf.
Ukuthi abantu bengatshayana bebodwa besenza ipolitics zabo ezokulwela namabizo lento zabo abazenzayo phinde bethi izanupf yenza njalo kusuka kusenze thina siswele ukuthi kanti bamini beningaphi. Bathi nxa bebizana berecallana from parliament bathi thina izanupf yenza khonokho, bethi nxa betshayana njalo bethi izanupf yenza lokho. Yonke into nje yenzakala ebandleni labo sebesithi izanupf. Asisakwazi ukuthi thina izanupf ingena ngaphi ubudlwangudlwangu esingundingundi esenzakala epartini yabo. Hayi, thina asingeke sakhuluma anything ngendaba leyi ngoba yibo abakwaziyo kade bekwenza khona ngalo emasingo. Lokuthi kade besemasingo ambone ukuthi ibandla lingabe lile ndaba lakho ngoba iZimbabwe yindawo edemocratic evumeza wonke umuntu ukuthi ayenza akufunayo.
Unkosikazi Alena Duan uza kwele Zimbabwe mhlaka 18 wayona lenyanga lapho azahlala khona amalanga alithumi ebona isimo selizwe. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi utshele intatheli zindaba ukuba kabakatholi umbiko ngalokho okwenzakale emasingo. Ibandla leMDC Alliance lithi ukuchaya kwabasekeli balo lokhu kungenxa yokuba uhulumende weZANU-PF uyesaba uchamisa ngesikhathi ilizwe selungisela ukhetho olomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Uthe kusiya tshona usuku lwayizolo, inani labakade sebehloliwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo enyakenye beselikunkulungwane ezedlula ezilikhulu 131,796, okugoqela abantu asebegule basila kulomkhuhlane kunkulungwane ezedlula ikhulu 125,228, kwafa inkulungwane ezedlula ezine lengxenye 4,637. Kunje leZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo 2.4 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili. Elela amalungelo oluntu eye Women Institute of Leadership Development leza kamizi za uBulawayo eye Bulawayo Progressive Residents Association bahlangene lamhlanje eBulawayo Club behlaziya uluhlu lwendleko kamunicipala walelo dolobho ibudget yomnyaka ozayo uka 2022. Wanastasia Ndlovu we Studio 7 usethulela lolu daba eBulawayo.
Akamizi zakoBulawayo ziyalile ukwamukela ibhajethi kamunicipala yomnyaka ozayo zisithi uqansa kwesilinganiso senhlawulo yemithelo ngamakhulu edlula amabili ekhulwini i-216% sikhulu kakhulu njalo iningi labo kaliyenelisi ngoba iholo labo liphansi kakhulu kwabalutshwana abaqhatshiweyo abanye bengabazisebenzayo. Isakhamuzi sakoBulawayo ohlaziya ngezomnotho umnumzana Ntokozo Chuma uthi ukhansili kazame elinye icebo ukubuthanisa imali.
Irate le abayifakayo ye 216 inenge kakhulu nxa ingaphoswa isiphoselwe ebantwini bawo kanye. Esikucabangelayo thina njengabantu abacobongola ngezomkhono welizwe sithi nxa bayehlukanise ngezigaba ingabuyi ka 1 ngemva kwenyanga ezine ibikhwela ngezigaba ngezigaba kuyakhushina ama residents kulokuthi kuhle kukhwele ka 1 kungakhwela ka 1 kulakhona lokho okwethusayo umuntwini ukuthi ngizayenelisa kumbe ngingenelisa umuntu ahlabulawa yidepression.
Umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi uZulu kazange efake imibono yakhe kubudget ka 2022.
Ibudget yakobulawayo ka 2022 yikho libona sihlangene lapha silama councillors lama stakeholders ama residents yeyithe ukuthi kulokunanzelela ukuthi consultation ayizange ibe leyani yafinyelela abantu bonke. Ngokunjalo ke lathi njengabantu singabe sidinga olunye ulwazi olungaphandle lama councillors bananzelela nje ukuthi labo so ma technocrats so ma experts undaba ze budget. Kuyikho sidinge iexpect ukuba nayo kuyizocubungula ibudget ebantwini sixoxisane ngayo bese sibona ukuthi nxa sithi iqondile sibe lezizathu nxa siyayiqondanga sibe lezizathu yikho ke sibona sikhona lapha and leqiniso ukuthi ngemva kwalomhlalo kuzaphuma kube segcene ukuthi kambe ibudget ingaba kanjani iqhubeke siyaphambili.
Isakhamuzi sakobulawayo uKethiwe Chuma uthi ibudget ka 2022 bayalile njengezakhamizi.
Izakhamizi ziyalile asivumelani layo kulezizathu. Okwakuqala they should have given us budget review kuqala sabona ukuthi basebenze njani kule imali ababevele beyicele kuyaqala andivana sivume kule budget ka 2022 and njalo i percentage abakhweza ngayo it's way too much. Izakhamizi vele zehluleke ukuthi zibhadale yona le the current one engakakhwezo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo esihlala ku ward 5 unkosazana Saruthai Nyandoro uthi bajikelwe i budget
indlela esinikezwa ngayo i budget indlela eyokusijikela i budget so at the end of the day no one understands what goes on here. Akula okwaziyo ukuthi ibudget le ihamba njani isuka ngaphi yanga. So ekugcineni umuntu wonke uyalwisana le budget ngoba asikwazi ukuthi kuphakathi kwebudget kulani.
Ukhansila ka ward 17 emele lo ward 19 unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi ibudget ibuye kwangabi lokuzwana phakathi kwamakhansila lenkokheli zekhansili.
Ibudget ka 2022 ifike ngesikhathi njalo ibuye sangazwanani sisekhansilini kubangelwa ukubana besiqale sikhangele ukuthi sinamakhansilas presentwa kithi sicubungule ingakayi ebantwini kodwa ngendlela yokuthi sithe sisakulungisa lokhu sabona council management sikuflyte kuma WhatsApp kuma constituency kuma wadi wethu sayithatha sazi ukuthi abantu bathini kulokho abantu bakwala bathi hhayi abayamukela.
Umsekeli kameya wakobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube obekhona emhlanganweni lo ucele ukuba izakhamizi ukuba zisebenzisane labo councillor balungisise ibudget le.
Ibudget sithi hayi zakhamizi asibambaneni sithuthukise obulawayo sibone namhla into engaziyenzakala ukuthi amakhansela ayacela labo abazi ngezomkhono ukuthi beyihlazi sesiyihlazile hayi sesizwenene lezakhamizi ochuthi sesayenza khona kwesekuzule khonapha.
Ibhajethi kabulawayo eyomnyaka ozayo oka 2022 iqakathekisa umsebenzi wamanzi lapho eyabele khona amadola edlula ibhiliyoni eyodwa 1.164 billion. Uhlangothi lwezempilakahle kufakwe amadola lawo edlula ibhiliyoni eyodwa 1.207 billion. Emsebenzini wokudonswa kwamanzi angcolileyo laphuma ezambuzini kufakwe izigidi eziphose zifike ibhiliyoni i-941.5 million. Emsebenzini wezindlu kufakwe izigidi ezedlula amakhulu amane amadola i-402.6 million. Umunisipali wakobulawayo wethule ibudget ayihlelileyo yomnyaka ka 2022 yamadola angaba ngamabhiliyoni ayi 16,834,864,215 billion. Esola izakhamizi zisithi imithetho yokubhadalela leyo budget kayizenelisi njalo uyihlele eyedwa engakhulumisananga loZulu njengenhlala yenza. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kulabanye abantu abeZimbabwe abalomcabango ukuthi awuqakathekanga kangako ukuba amabandla aphikisayo aweZimbabwe amanyane lamanye ukubumba umanyano ukuze anqobe iZANU-PF ngokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa elizweni ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abafisa ukubambana lamanye amabandla bathi akusoze kuguqulwe indlela okwenziwa ngayo ukhetho amabandla aphikisayo angamanyana ngesikhathi sokhetho. Ofisa ukungena esikhundleni sikasibalukhulu webandla leZaphu uMnumzana Mdolisi Hanana uthi amanye amabandla aphikisayo adlelana leZANU-PF.
Asivinjwa ukuthi khona abantu bafuna ukunqoba iZANU ngoba akhona amanye amabandla futhi lawo asekele iZANU, akhona amabandla athandana leZANU. Okumele sikunanzelele ukuthi abantu kumele kubabambanise yikuthi bona bafuna ukwenzelani ilizwe ngaphandle kokuphikisa iZANU. Okwesibili kwakhona, iZANU siyamangala vele nxa iwina ngoba umuntu owinayo angikhole ukuthi angatshaya abantu, angangena abantu ezindlini ebusuku, angabadubula. Khathesi kuvalwe labafuna ukuphikisa ngama-protest abavunyelwa, kuvalwa nge-COVID. Kuyatshengisa khonoko ukuthi iZANU kayila support esicabanga ukuthi layo kayifuni ukuphikiswa. Ngenxa yakhonoko ke ama elections wonke abuya eveza ukuthi iZANU kayithandwa. So nxa sebe winile bona bengathandwa, akulanto esingayenza. Uzananzelela ukuthi uDexter Nduna wadliwa kodwa wahamba e-court ngemva kokumemezela ukuthi uwinile wawina, kwathiwa nguye owinile yena edliwe. Angikholwa ukuthi kukhona esingakwenza. Bakhona abe-MDC labo bathe sebedliwe bakhonona bangena emgwaqweni badutshulwa, basuka lapho baye emakhothi bafika badliwa.
Uhanana uthi ukubambana yokuchitha isikhathi.
Ukubambana kangikholwa-ke mina ukuthi kuzayenza ikhothi izwanane labantu. Ukubambana kangikholwa mina ukuthi kuzayenza ukuthi amasosha angadubuli. Kodwa okumele sikwenze abantu ku-ground kababe yibo ababambanayo ukuthi badefende ivoti yabo ngemva kokuvota. Yikho embona ngalo kungasinceda. Bayelala khona bokuvotwe khona, kubalwe kuhle labo bekhona abantu, kungabi lobutsotsi, kungabi lobugwelegwele. Bamele izibindi, nxa kuqiliwe asingene nini emgwaqweni sitshengisele ukuthi intando yabantu kayenzakalanga. Yikho embona ngalo kungasincedisa. Ukubambana kwamabandla epolitiki esikhathini esiningi angikholi ukuthi kuzaphathisa, njengoba sibona abanye sebebambanele iZANU baya kuPollard, kudingwa idlelo.
Kodwa uSenator Caliphan Pugeni yena uthi kumele amabandla aphikisayo amanyane.
Kule saying le ngesilungu ethi umuntu oqhubeka esenza into eyodwa kodwa ecabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi uma yenza le nto uzothola imphumela ehlukeneyo kulale yakuqala. Leyo yiyo ke i-definition yokuthi umuntu lo uyagula ingqondo, kudingeka engutsheni. So ungabheka sesihlukene sengamaqembu aphikisanayo ngo-2018 even before ama-results, yikho bona khona ukuthi akula into edinga ukuthi abantu bayenza phandle ukuthi abantu babambane. iZANU ine-2/3 i-majority, ifake imithetho nje eyinye oyibonayo ukuthi le mthetho ayizukuhamba ephikisana nomthetho esisekelo esawuvumelanayo. So hayi, kumele amaqembu abambane aphikisanayo.
Ibandla leZaphu kukhanya engani lilakho ukubambana nele Mthokazi Republic Party kuthi LMDC Alliance lingamanyana lamanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo, kodwa kuzakude phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe nohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni eye-COVID-19 vaccine. Kanyele wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izingcwethi zomsebenzi wezenotho ezintathu zakwele Melika ziphiwe inhlonipho yesicoco se-2021 Nobel Prize kulomsebenzi. U-David Card we-Collegian LA University of California at Berkeley, u-Joshua Angrist we-Collegian LA Massachusetts Institute of Technology, lo-Guido Imbens we-Collegian le-Stanford University bathole lesi sicoco ngomsebenzi wabo wokucubungula imbangela yengozi ezidalwa ngabantu benganakaneli. Inkampani yendiza imashina yakwele Melika e-Southwest Airlines ibhekane lodubo lokumisa ukuphapha kwenhambo zendiza imashina eziyinkulungwane eyodwa ngempela viki edluleyo. Imbangela yalolu hlupho inkampani le ithi ikusilela lako kungasebenzi kuhle kohlangothi lwabawondisa ukusukuma lokuhlala kwendiza imashina ezilindweni kanye lomkhathi obungamuhle. Abantu abalitshumi lane bakwele Burkina Faso sebeqalile ukuthonisiswa ngecala lokuba phakathi kwalabo abaqoqa ukubulawa kuya ngumongameli walelo lizwe uThomas Sankara. Leli cala liqale ukuthoniswa ngomvulo ngemva kweminyaka engamashumi amathathu uSankara wadutshulwa wabulawa lapho kugenqula umbuso wakhe kusihlakalo esababazwa ngabaningi ngaleso sikhathi. Ngemva kwevike kwenzakala ingozi yokudubuka kwempompi ethwala amafutha ezimota ehamba phansi emanzini emkhunjini wolwandle ngezansi yesigabeni California. Isiphathamandla salelo sigaba sithi umonakalo wokuchitheka kwalamafutha awumkhulu kangako njengalokho obekunakanelwa. Abohlangothi olwe Coast Guard babika ukuba ngabe kuchitheke amalitha angaba zinkulungwane phose alikhulu 95,000 liters kusiya kumalitha angaba zingxenye yesigidi 500,000 liters.
Amantombazana asakhulayo ahlala eTrainings wobulawayo athole usizo oluvele kunhlanganiso ezimeleyo AMI Sisters Keeper olwempahla yokusebenzisa nxa besesikhathini. Ubathabile Masuku weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso AMI Sisters Keeper eyakobulawayo isungule umkhankaso wokuncedisa abasakhulayo ngemfundiso lempahla yokusebenzisa lapho besesikhathini okungela mbadalo. Lokhu kungemva kokunanzelela ukuba ubhubhane lwe-COVID-19 lusuke lwahlasela intsha ekutholeni imali yokuthenga impahla zokusebenzisa esikhathini ngoba abanye abazali behlezi isikhathi bengasebenzi kwathi abanye balahlekelwa imisebenzi okudala ukuba bengenelisi ukunakekela imuli zabo ngokugcweleyo. Umnumzana Adrian Moyo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso AMI Sisters Keeper uchasisa kabanzi ngalokhu.
Uhlelo lolo lusungule ngemva kokunazelela ukuthi abantwana abangamantombazana abaningi phakathi kodubo lokuthi njengoba abazali bengasatholi imali eyeneleyo sokudale ukuthi abantwana bengasatholi. Yikho ke ngasengihlala phansi labangani bami bangiphathisa yikuthi lami ngenelisa ukuthi ngithenge lawo maphetsi ngiqalise ukuthi mbasize.
Unkosikazi Beatrice Ndlovu umqeqeshi kunhlanganiso AMI Sisters Keeper uthi ngokuswela abasakhulayo bengagcina bewela ezimeni ezingabafaka engozini yokudlwengulwa.
Selabo anti la isikudala sane ngoba nxa sikhuluma basikhanyela njengabodadewabo ukuthi uyakhuluma ekhululekile ulakho ukuthi abuze kule ndlela ezinye ezibuhlungu njalo kulamanye ama perpetrators angaba abantu abadala ongathatha iadvantage ngomntwana lwana ngoba uyaswela abona ukuthi for ipacket lama pads ngcono ngisebenzise umntwana yena lo. So lapho siyakubonisa kuma pads.
Osakhulayo unkosazana Nokuthula Nkomo ukhuluma ngenhlupho abahlangana lazo nxa besesikhathini.
Especially nxa singena kuma menstruation besikhanye bakwazi ukuthi ngamaphilisi and siyadlika amaphilisi siwathola nzima abantu esihlale nabo abasebenzi sometimes hlalo.
Unkosikazi Melisa Sibanda umhlali wakobulawayo ukhuthaza uhulumende ukuba afake ezikolo inhlelo zokuthunga okokusebenzisa nxa besifazana besesikhathini.
Nxa sikhangele indaba zokungena esikhathini ngibona uhulumende wethu esaselomlando ngoba khathesi amaphethi intengo yakhona iphezu kwe-100 bond okuyimali vele engakwaniswa umuntu wonke. So besicela ukuthi maybe siphathiswe ukuthi kumbe abantu bebekwanisa ukuthi bazithungele lawo areusable maybe inhlanganiso zabomama lazonqazi ngangenela khona lapho ukuthi khona sizisiphathise wonke umuntu vele ongumama abe le skills ona leso sokuthunga amaphethe kumbe vele kuhle ufakwe even iprogram yona le yesikole ukuthi abantwana bonke abangamankazana bayafundiswa ukuthunga amaphethe ukwenzela ukuthi bangagcini sebesebenzisa izinto ezingabafaka engozini yemikhuhlane engabichini.
Umnumzana Thembelani Sikhosana umongi uchasisa ngokubaluleka kokuhlanzeka ngesikhathi abesifazane besesikhathini.
Kufanele umuntu abekwazi ukuthi ugeza njani asuke phambili esiya emuva ukwenzela ukuthi engathathi ingcekeza evela ngemuva eyisa phambili. Okunye njalo yikuthi abantu basebenzise isepa abayijwayeleyo kanye lokufungafaki iminwe phakathi ngoba kulakho ukuletha imikhuhlane. Okuqakathekileyo njalo yikuba lokho abakusebenzisayo kungabe kungamaphezi loba yini bakukhiphe ngemva kwamahola amane kusiya kwayisithupha. Igazi linakho ukuthi nxa lingaphuma emzimbeni lihuge igcikwane kumbe ingcekeza. Ingcekeza le yiyo esingadala imikhuhlane.
Ngomnyaka ophelileyo unkosikazi kamongameli welizwe umama Auxilia Mnangagwa ngenhlanganiso yakhe e-Angel of Hope Foundation ebambane lebandla le-Latter Day Saints basungule uhlelo lokufundisa uzulu ukuthunga ngamalembu impahla zokusebenzisa nxa owesifazane esesikhathini. Lokhu kulakho ukwethula umthwalo wokuthenga nyanga zonke njalo kwethule umthwalo kulabo abaswelayo abangenelisi ukuthenga lawo awezitolo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wezemidlalo abaqeqetshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emidlalweni wenguqu bakuthazwa ukubana balungisise amaphutha abawenze ngomgqibelo ukuze iqembu lama-Warriors linqobe eleGhana emdlalweni wakusasa. Kubika intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje.
Iqembu lezimbabwe linqotshwe nge-3-1 ngeleGhana ngomgqibelo wedlulileyo njalo iningi labalandeli bomdlalo wenguqu bakhale ngokuba umqeqeshi uNorman Mabheza labasekeli bakhe behluleke ukusebenzisa kushe abadlali. Osakhulayo ukuthelweze Ndlovu uthi iqembu lezimbabwe linganqoba nxa kungalungisiswa ukumiswa kwabadlali enkundleni.
Ama-Warriors kumele alungisise from the back laphana befaku umnezi and teenage hade bathiki bengakhombayina well then ku-right back I think is the problem njengoba labona laphana uDarikwa wayezenye iphasi ayingekho right yagcina ikhozi ukuthi ibe yigol and then sibe sesizabuya ku-midfield asila playmaker ocreatayo laphana. If we are losing sakhona lokho engichoyo lethemba ukuthi bazayiwina plus up front Doxibtiza and Knowledge Mzona they did well.
Ngomgqibelo abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bamangalise uZulu ngendlela abamise ngayo abadlali enkundleni kanye lokuthiya phandle abakwenze uTeenage Radebe yena odlala mihla yonke kuqembu lakhe elizweni lase-United States of America waze wangena umdlalo ususiya phela. Iqembu leZimbabwe lihlezi emsileni wengalane imiklomelo yeSouth Africa Group G lile miklomelo owodwa eliwuthole lize libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leqembu leBafana Bafana elase-South Africa emdlalweni walwesibili linqotshwe nge-1 kanyange le-Ethiopia umela edale ukuba umqeqeqetsho yisizalwane zelizwe laseCroatia uDrago Lugarušić axotshwe umsebenzi. Isikhundla sikamqeqeqetshi siphiwe uMabheza yena obezibambe esiduwini ngomgqibelo lapho umdlali ophele iqembu leZimbabwe lenqotshwe ngeleGhana nge-3-1. Kusele imidlalo emithathu kugoqela lowakusasa okumele iqembu lama-Warriors liyidlale kumkhankaso walo wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni leQatar ngomnyaka ozayo njalo kumele linqobe kuyo yonke yomithathu ukuze liyalele lokho elilethuba elokudlulela kusigaba esilandelayo layo yesomncintiswano. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngamaranzi angama-92.85 emdlalweni wesine njalo ngokucina kumncintiswano we-One Day International ebeliwudlala leli Ireland. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Ireland linqobe leZimbabwe nge-3-1 ngemva kokuba eleZimbabwe linqobe emdlalweni wokuqala kwathi eli-Ireland lanqoba kwemithathu elandele lapho. Iqembu le-Ireland yilo liqale ukutshaya ibhola namuhla labuthelela amaranzi angama-312 lilahlekelwe ngabadlali abathathu 312-3. Kuqembu leZimbabwe seliphendula liphelelwe ngomphako selenelise amaranzi angama-227 lilahlekelwe ngabadlali abayithoba 7748. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanjini.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abebandla le-MDC Alliance ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Jamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi eMashingo namhlanje. Izakhamizi zakoBulawayo zihlangene lamhlanje zihlaziya uluhlu lwendleko kamanisipala walelo dolobho eyebhajethi yomnyaka ozayo oka-2022. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguPractice Jeremiah esithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.